Sekulesikhathi otshekitshe laba begebha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa iBedbrig leBulawayo elisigetshwa. Abalimi abahlaliswa kutsha eplazini lensindi eMatshetsheni North bavumile ukuxoxa leStudio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo bezithi bathwaliswa amagabha avuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixoxele sinesakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini, besicela usizo. Angazi kumbe lingasinikeza noma amasotsha, thina siyakho accept imali ngasinikeza amasotsha azabe azokhempa khona lapho ukuthi esivikele sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini, sesingavuka sifile khona lapha kuyona lindawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide. Basitshela ukuthi thina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathandanga uqanjwa ngebizo uthi kulobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda injanji labo tsheketsha laba abagebha emzini yabantu.
Ebusuku asilali, uyathi ulele ngo-10 ebusuku zifika zitshaya khonapho nganitayisa amakhanda yabona, yikho lapho kule problem khona khonapho lathi sisicela usizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide otsheketsha laba babika besiza phakathi kobusuku baphume emadabuka kusa sebetshontshe nasemasimini.
Khathesi siphume emasimini singakafanele ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengena emasimini ngamathochi hayi bawone emasimini bethwala ngemigodla besiya kudla nabafazi babo khona legwana. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nxa sisithi siya kubo ungani siye ebunzimeni obuyesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labo tsheketsha laba nangomunye umhlali wensindi odwa wazibonela mathupha.
But wabe edakweni ofisa lwana edakwefi ma edakwefile laphana besinami namphelekezele ngaphi endaweni zakhe aninangabe ngisala so ngabe ngiphuma la igedi manje sinegedi ngibone hayi mani kusukela lapha kusiywa le kugcwele amathochi mina hayi ndoda kanti lapha ngani kula mathochi wanjela wathi thula amathochi lawo ngawani kodwa umofisi olinde ngaolinde lapha ngidlabona amathochi lawo ngawani azaba ngawakho njani andilabona khona laphana kuyangathi ofisa phela ngani kuyagiswa laphana wathi kimi mabe sithi bona bayengile kutsho ukuthi bona ibabahambe besiyadinga izilwane egangeni beziletha ngaphi ebantwini.
Umgcini sihlalo wabahlali beplazini lensindi umnumzana Lenos Panda futhi imizamo yabo yokukhulumisana labomthetho ayidali mahluko.
Otsheketsha labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamizi bagebha bathina njengesigaba sisizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapholisa iwasegebha labantu labana sebegebha ebusuku manje thina-ke njengezakhamizi senze njani ngoba amapholisa ayomele asincedise. But nxa siya kibo bathi bona balinda isipulo bakhanisa isipulo okuphandle ngapha hayi.
Umqondisi wenhlanganiso elondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA umnumzana Decent Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketsha labensindi kanye ledubane kusiyafika eColembon. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphenya imbiko wokufumbathiswa kwamapholisa alinda injanji ngotsheketsha njalo labo abazatholakala bele cala bazawukhomba umuzwa lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Chikorokoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona bambala asebebotshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde eMatshetsheni 10 off ngu-Albert Ncube.